lokho okukhulunywa ngona abantu abaqale befunda esikole lesi sokuthi bafundise nge-national service lokubana kuqakatheke ekuthini khona ekupheleni lekuqaleni kwezinto zonke umuntu wonke kumele bakwazi iZimbabwe ilizwe lethu kumele siligcine kodwa thina lapha silabafowethu labodadewethu abasukayo lapha behambe benxusa inhlupho ukuthi zibuye ezweni labo beqamba amanga ngelizwe labo ngenxa yokuthi kumbe bafuna izikhundla kumbe bafuna amandla khonokho yinto embi ongamelanga ivunyelwe ukuthi iqhubekele iye phambili so uzathola umuntu ozangena kuhulumende kodwa yena elengqondo yokufuna ukudiliza lokubhidliza pho kuyini okuzalungiswa emahofisini kwabana akula ngoba lwana umuntu uvele ungene elengqondo ekubhidliza lokudiliza okuthi esingathi yi-sabotage ngesikhiwa so kuqakathekile-ke ukubana abantu ukuthi bengakayingeni emahofisini kahulumende ngale kababe befundisiwe indlela yokuthi bona bahloniphe ama-principles awezimbabwe singabi le ndawo kuthi ndokwenzani uph f singabi le ndawo yonolotho nge-NDC kodwa izimbabwe abe yizimbabwe
lithi njalo umongameli Mnangagwa nguye omele ancintise elimele kukhetho luka-2023 lijaheni kanti njengoba sisanda phuma nje kolunye ukhetho
akujahanga lutho ngitsho sesisakha indlela ukuthi bona into ziqale umanyana zikhanya siya ku-2023 so akujahanga lutho yinto nje ekhulunywa yinje kuphela